kuyamnikeza isithunzi phakathi nalapha kwebandla lakhe lalapho ayabe fika khona ebantwini ukuze phela abantu bamthande nxa evela abantu bahleke so babe bemgcoba layo uvela bahleke ukuze uZulu wonke njengokuthi njengomuntu okhankasayo kumele ukuthi akhankase inkulumo yakhe ayikhulumayo izwakale ebantwini ikho-ke kuqakathekile kakhulu ukuthi khona belokhe zingena izinyanga ziphuma ngisho lamapostoli esigodlweni loba nje ngenga akunanzeleli kodwa ke ngiyakwazi ukuthi khona loba ikusukelana kudala kuvele amakhosi kumbe labakhokheli bebevele belazo izinyanga zabo ebezibagcoba amakha lawo ukwenzela ukuthi khona bacazimule ebantwini njalo nxa befika ebantwini bazwakale ukuthi khona labo bangabantu njalo abantu bezwe nenkulumo yakhe yonke abeyikhuluma so imithi isebenza-ke ngaleyo ndlela kanye le mthandazo le isebenza ngaleyo ndlela ukuthi khona imgeze lwana umuntu njalo imenze ukuthi abe lesisindo
nxa umuntu bengamfuni bazamvotela njani kuyasebenza yini khonoko
iye uyabona ukuthi imithi le njengobana imithi kakhulukazi phela ngumoya lo esikhuluma ngawo nxa sikhuluma ngomoya sikhuluma ngento abantu abangeke bayazi abangeke bayizwisise kahle ukuthi ihamba njani kodwa alulwana lomuntu ofuna ukuthi abantu bamnake esegezile wahlamba ngalimithi le kuyamenza ukuthi nxa efika kubo abantu afike kubo azwakale uyayibona indaba ekhona uyazwakala enkulumeni yakhe inkulumo yakhe abeyikhuluma isuka izwakale ebantu kusebenza imithi leyo nxa efika ebantwini ufika elesithunzi abantu nxa bemkhangele bathole hawu iyindoda ehlambileyo sibili iyindoda ecwebileyo iyindoda ehlambileyo ehlanzekileyo ngalokho bezwe bemthanda nje ezinhliziyweni zabo pho-ke imithi iyasebenza-ke ngaleyo ndlela alubana nxa segezile ngayo umphakathi wonke nje ezinhliziyweni zakhe ezwe nje emthanda nxa isikhathi sokukhetha sithi siyafika umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele agcine emkhethile ngoba njewana ngishilo ukuthi kungumoya so umoya lwana yiwo oyabe usungena phakathi nakwabantu abantu bezwe bemthanda lowo muntu nxa kumbe ngithi nendaba yokuthi uhlambile nawe uyezwa nje loba kade umzondele lowo muntu kodwa nxa efika kuwe kumbe nxa kufika isikhathi sokuthi uthi uyakhetha uzwe nje lawo inhliziyo yakho isimyekelele isimxole kulokho kade sithi khona wena hayi angimthandi.